isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ngiyibona iresearch le ekhitshwe iAfrobarometer. But tinethu internal research esilayo hayi ibonisa ukuthi izami PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lololuzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla lezanu PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, izanu PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yemkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla le-ZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakholana ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla le-ZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi abafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale ephalamende, ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi ukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edayela ephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu unkosikazi Simangele Nyede uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And his presidential elections were held the day after the ZANU-PF attacked 35%.
Nxa ukhetho lungenziwa, iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Ukhetho lwama-parliamentary, iZANU ingathola 35%, kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabutho Moyo webandla le-ZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe i-Afrobarometer, but tinethu internal research esilayo hayi ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lololuzayo. So mhlaka-23 Ncwabakazi yikho lapha okuzavela khona ukuthi into engiyikhulumayo yinto ekhona, into ephilayo.
Umnumzana Gist Ostalo Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizasebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana-ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akulamgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi akula kudla izitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele ukubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa uyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sehluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hhayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotile ubani ngabantu opposition. Sisaba umuntu interview ukuthi ngwe ngabe engumuntu westate ngabe isel o. So ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotile ubani kulabantu beopposition ngoba.
Kunye njalo kuphume kuphenyelo liyikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalichumi bathi bazavota ukhetho oluzayo abafika esilinganiso sokungamachumi ayisiyagalombili lanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimele Chito 7 News eHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, athi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ovinjwa kwemihlangano yabandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labaqhathanyelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kunencwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho, u-Commander of Elections, u-Commissioner Dovandayeza Jabon, obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe ezeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba ibisezandleni zenkokheli yamapholisa.
Ikhothi incwadi le ibona ku-social media. Incwadi le ikade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela, not kuZulu kumbe kuyithathele zendaba. So umuntu ofake imeseji leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezi. Njalo thina njengeSouth Republic Police sihlala sikhuluma la ma-commanders sisebenzisa amamemo lawa for internal communication, not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kukhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano embalwa yebandla le-TPC egoqela okumele wenziwe eBhintulwe izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Ostelos Gibbs Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yomkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu nokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo-ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke-ke, ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sizabe sise-Midlands sisebenza, ama-rallies ayakhontinua aqhubeka. Asoze samiswa eZANU-PF ngoba iZANU-PF yikompetitor layo njengathi angezake yasimisa ukubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngaso kuthi ama-reliable aphuze isebenze sithini. Akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi kuvala ama-reliable abantu, kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphela elizweni lapho. Phela ukuvala amarali kutshengisela ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phansi ukuthi singasasebenzi. Thina njengezaani lakho lokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
Umnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi akumangaliswa okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusikliya amarali ethu. Ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU-PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU-PF lilandula ukuthi lisebenza namapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TPC. Umnumzana Tafazwa Mugwaji umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
iZANU-PF ikholelwa kukhetho oluhamba ngendlela, ngakho-ke wonke amabandla e-politics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza umkhankaso yabo. kodwa kumele belandele imithetho yakhona. Besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police. Asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi sizenzani. Esigodlweni seZANU-PF asila sigodlo seZimbabwe Republic Police.
UZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imihlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa. Yimele Studio 7, igama mweza Jesus Banda.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele Botswana kusukela kusasa ngakusiyafika ngolwesihlanu. Abaqhuqa umhlangano lo batumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleChina namhla liqhube umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-internet. Kwenzakalani kuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga? Uze sixoxe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus John Spanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Afrika once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawo wonke. Thina besibeyile futhi umhlangano kade silawo wama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls. Selekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana nokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo. America la esiphila njani ngapha sizanibeka imali ze-climate change, i-China la esinjalo, i-Russia la esinjalo. I-Africa yiyo kaphesi esikusenta or i-global development ngenxa yokuthi silayo sinama-natural resources abawafunayo ukuze bathuthukise amazwe abo ngoba bayakhompitha kaphesi bakumsemeneshaneni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulekesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa-ke ngokungeshwa sithola abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kusisela ku-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu uyangifana lentombi ishelwa amajaha wonke e-Africa izigqaje ibisisiba iyabekwazi wathi thiwe kade abakhokheli bethu bavuma noba yini bangafuwa inokuthi badlale okuncane babe sebevuma basayine kuphela. Yinto esibahlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa ithi layo ithi take advantage of the current situation ithuthukise layo
kukho konke lokhu abantu banga
ikinga ikhona apha sekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beseremuza. Yikho ngikuthiwe khonokho ukuthi intshingazi sibilidelinye i-Africa iku-leadership abantu babe besele abantu bengazilithi kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazele ukuthi kuyini khonokho nxanike abasakazi njengasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi ngijana siyafunda ukuthi abantu babengakwazi sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu zinongesala bengazi litho abakhokhela aqhubeka besona i-Africa izoziyendawo.
Umnumzana Angidon Swanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies, ubexoxa The Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla leZANU-PF le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. uzihambe utshele iphephandaba leHerald ukuba phakathi kwemali le elezanu-PF lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalele ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi le-Europe lapho akhuthaza khona inkokheli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine isalesi sikhathi eside esihlaselwa ngele-Russia. Umkhokheli wakwele Iran umnumzana Ibrahim Raisi ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Kenya, Uganda lakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran ithekelele ikuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi vitiligo bathi kukhanya ingani kuyasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilakahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Machikavira odabuka ekhwekhwe enkabazwe ngomunye wabale simo lesi.
Imagine it. 7 years.
Ukucabanga nje usaseleminyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo. Kodwa ngase ngivuthiwe engqondweni yesikhathi ngileminyaka engu-7 kwakunzima.
Unkosikazi Amantha Rudo Nyamkondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it. I did.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela.
Baningi abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ndingakakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi yinto ekhona umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu ngabe ngabakwazi bese befundiswe ngayo le condition songenza ukuthi bangabadluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempilakahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlula labo abangaba lesi simo abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokhu.
Kuyafanana lathi skin sethu sona leso ngathola ubomvu kulami mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. So abakwamukele benjengoba benjalo ngoba hey lokhu kungabali maza kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mwatseruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga. Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni. Kuyiyona eyingozi ejwabini labantu. Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengama-20 kusiya kwengama-24 years. Abezempilakahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
izizalwane zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo, zithi inzuzo eziyithola emasuwe damsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo uthi wazithola esesimeni lesi yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Ngathi ngumsebenzi ngawuswela yinto angezwa ukuthi ngele khona ngabe into besala zenze yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzi ukuthi siba namagambosi emaglovisi.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi sitole imali yalapha isitola sezofika ukuthenga nje uzithengele ukuyi-10 kg kwimpuphu. Kakhulu nje wethu besiningi nje wabezibonela nangikanzi ukuyalahlula kwamazambi. Lokhu yinto esithathelwa amazambini lesi. Zobe zigcwele imoto ekanza fika zalahlelwa lapha. Angikhe imumkuyi. Krimtonati konke indawati vele kuningi amazambani. Bathi badobhe badobha abantu. Yizinto isithivu zelesi. Nasiyane samzi lapha. Endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha. Nanti yabona amambodlela. Ngiyathengisa kade ezimbimali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha wokuchiyeneyo endaweni le ngumnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo uthi kala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha uthi akwenelisayo ukunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi impilo inzima le. Impilo inzima isebenzi asiyiboni. Umsebenzi uthengiswa. Kusebenza bawuthenge ngemali yikho yokwezasihle sizoyidinga na xa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi asebenzi manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kalalutho oluveza lokhu laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ukuncengisa khona kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo usehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi uma nxa sengalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asavame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShingirayi Makhunze owaqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemu ama-gloves, izicathulo, cloth and water, amanzi, silamanzi lapho esisebenzela kuyo, sidinga amanzi khatshana.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sike sifise ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezimstathu kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kwele Zimbabwe kalela msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo
ye Masuwe dam site ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo ngimandlovu ngisebhethi bridge ezezami. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke yibo engiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Lese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindo Kuhle Ndlovu noShane Thando. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhoke bantu bami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama eGwanda, lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina engumandlovu Dudla Manini. Hhayi, khula uzikhokhoze ntombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu wakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka leyo elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami uNgqabutho Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uThindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalubo omhlaba. Ngikuyakhe kuzube nesinyayi umuzi wami lo. Ngiyabonga isiyosebenza.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7, la unxwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje khonapha ke kuhlelo lokubengelelana. Ye. Livestock namhla siphosana ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisa ngenjabulo, ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muriye.